sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba esiphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Njani ntwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 2 kumfumfu 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
nxa sesikhompeya labanye odokotela abasebenzayo phandle la kwamanye amazwi eko-South Africa, Botswana, ziyatholisa abantu laba bahola imali efika up to 10 to 15 times imali esikhona.
Odokotela abasanda gqiba izifundo asebelenyanga eyodwa bekhalale umsebenzi batshengisele esibhedlela seParirenyatwa eHarare namuhla.
Abantu bethesi bathole nzima economy ekhona, so ukuthi babhadale ukuthi nxa kuthiwa kukhweze nge-300%, ultimate kuyagcina kufika kubo 700% njengoba besithi balenye ibhajethi abayikhiphayo. Sasivumelene i-42%.
Umasipala wakoBulawayo uthi ufuna ukukhweza imithelo ngesilinganiso sokungamakhulu amathathu ekhulwini i-300%. Sizalethulela njalo impumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League edlalwe namuhla. Siyani indlebe lizwe ukuthi iHighlanders leDynamos zidlale njani. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Odokotela abasanda gqiba izifundo ama-junior doctors wona aselenyanga eyodwa ekhalale umsebenzi atshengisele namhlanje esibhedlela seParirenyatwa eHarare phezu kodaba lweholo. Odokotela laba bathi kabasoze babuyele emsebenzini izikhalazo zabo zize zilungisiswe. Kubika intathelo izindaba yethu uMavis Gama.
Odokotela abafole belubhekise emahofisini abebhodi yezempilakahle eye-Health Services Board eHarare beveza ukukhuluna kwabo phezu kokungazinikeli kukahulumende ukulungisisa inkinga ababhekane lazo. Sebefikisa inyanga beqale ukukhalala umsebenzi osekudale ukuthi izibhedlela ezinkulu zikahulumende kungasebenzeki. Esibhedlela seParirenyatwa bekubetha umoya kulezigulane ezinlutshwana namhlanje. Osaphethe isikhundla zikanobhala jikelele wenhlanganiso yabodokotela eyeZimbabwe Hospital Doctors Association, uDr. Tawanda Takawada, ulandisa ngokubafuqe ukutshengisela namhlanje.
Junior doctors are now incapacitated to an extent that they can't even come to these solidarity meetings.
Ngabasenelisi khona ukuzangena imihlangano yethu le. Abefisa ukuba lathi namhlanje, kodwa kulusizi ukuthi sebesela yona imali yokugada amabhasi lokuthenga ukudla.
Umsekeli womkhokheli wezada, uDr. Masimbandoro, yena usole inyathelo eselithathwa nguhulumende ukuba ncitsha iholo.
We are simply reminding the employer, urging the employer that cutting our salaries is not
lapha ukukhumbuza umqhatshi wethu ukuthi asifanelisi ukubuyela emsebenzini. Ukusithathela imali akusiyo ndlela engalungisisa lolu dubu.
Omunye wabodokotela abatshengisele namhlanje ongathandanga ukubethwa ngegama ukhuthaza uhulumende ukuba adinge ezinye indlela zokulungisisa izikhalazo zabo.
Nxa sesikhompeya labanye odokotela abasebenzayo phandle la kwamanye amazwi eko-South Africa, Botswana, ziyatholisa abantu laba bahola imali efika up to 10 to 15 times imali esiyiholayo, which is unfair because imisebenzi abayenza siyenza ngafanayo. Phezu kwakhona kuthi njengabodokotela kulo okunye sikukwanisayo, sahambe isikolo for about 6-7 years ukuthi silapha abantu siyenze khonoko ngenhliziyo yethu ngenhliziyo zethu zonke. And ukuthi ubusenza khonoko ngapha udinga imali ngezinye indlela futhi akwenzi ukuthi yangasakwanisa ukuthi yabe ngisayenele isukwenza umsebenzi wakho ngenhliziyo yakho yonke ngoba uyabucabanga ukuthi imuli ayidlanga kumele ubhatale irenti.
Wengeze ethi abangakho ayisikho ukuphazamisa ezempilakahle kodwa kuyikudinga ukuthi uhulumende alungisise abakhala ngakho.
Ngasikho manje in terms of ama figures we need at least 5 figures of salary ukuthi sikwanise ukubali sustain impilo yethu. Basically sikwanise ukuthi sibe silokhu esibuye emsebenzini sibona abantu. Ukubona abantu begula besifa akusithazi nathi akusithabisi. But lathi ukubuya sizosebenza sisebenzela imali engaphambili akuyenzi imisebenzi yethu isifaka in danger eningi kakhulu. Imikhuhlane esiba exposed kiyo kumele sithole imali ehambelana imisebenzi esiyenzayo le danger esisifaka kiyo xa sinceda abantu abagulayo.
Esinye isigulane esingathandanga ukubethwa ngegama esidluliselwe esibhedlela seParirinyathwa ngabe klinika yemavuku sichasisa okusehleleyo.
I don't even have money to go to the private, you know how expensive it is with this hardship of economy. Where will we get money to go to the private and to get treated?
Umgcini sihlalo we Health Services Board uDr Paulina Sikhosana uthi uhulumende uhlezi esenza imizamo yokuxoxisana labodokotela laba kanye lezinye izisebenzi zonke kuhlangothi lwezempilakahle ukubona ukuthi lungaxazululwa njani udaba lweholo. Eminye yale mizamo yikubatholisa imbadalo ebizwa ngokuthi yi-cost of living adjustment. Odokotela abakhalala umsebenzi bathi bayaqala ukuyizwa lendaba ngoba uhulumende akakatsho lutho ngaphandle kokubasa emithethwandaba ngoba kuthiwa baqhuba uhlelo olungekho emthethweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Kunjalo nje izihlobo amagqwetha labodokotela abakunhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association bathule zwi ngokwenzakalayo kudokotela Peter Magombeyi, yena owelatshwa kwele South Africa kulandela ukuthunjwa kwakhe ngabanakanelwa ukuthi ngamapholisa ensitha. Izihlobo ezikhulume lomsakazo weStudio 7 kanye lamagqwetha amela udokotela Magombeyi valile ukuveza lapho udokotela lo ayelatshwa khona besithi besavela impilo yakhe. Isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association udokotela Masimba Ndoro uthi kabavunyelwa ukuvezela uZulu isibhedlela lapho udokotela Magombeyi ayelatshelwa khona. Wothi umbiko abasanda kuthola ngothi usahlolwa ngodokotela abahlolisisa indlela acabanga ngayo njalo lezinyalo zomzimba kulandela ukuthunjwa kwakhe ngenyanga ephelileyo. Udokotela Ndoro uthi bamelele ukuzwa ngokwatholwa emzimbeni kaMagombeyi engakayi kwele South Africa kulandela ukuhlolwa kwakhe ngodokotela abazimele bodwa laba kahulumende. Umphathintambo kahulumende obona ngezempilakahle udokotela uPhataya Moyo walile ukukhuluma ngalolu daba. Odokotela bakunhlanganiso yeZimbabwe Association of Doctors for Human Rights bathi udokotela Magombeyi uhlolwa ingqondo njalo lemizwa kulandela imbiko ethi watshiswa ngamagetsi njalo wahlatshwa ngamajekiseni angaziwayo yilabo ababemthumbile. Uhulumende uthi akazi lutho ngokuthunjwa kukaMagombeyi.
Okay. belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, ku short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Umasipala wakoBulawayo uthi uzacela uhulumende ukuthi amvumele akweze imithelo yamanzi kanye leminye imisebenzi ayenzela uZulu ngesilinganiso sokungamakhulu amathathu ekhulwini i-300%. Kubika intathelizindaba yethu uBathabile Masuku.
Abenhlanganiso emela ilungelo lezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association, iBupra, bathi kabavumelani lalokho ngoba uZulu evele ethwele nzima. Isikhulumi seBupra uMnumzana Khabo uyachasisa.
Abantu bethu bathwele nzima economy ekhona, so ukuthi babhadale ukuthi nxa sokuthiwa ukhweze nge-300%. Ultimate get in a fear of 700%, you always sit by any budget by keeper. That is women in 42%. Sesitini ukuthi bijana bijana i-council ifuna ulanda izakhamizi ma imali zabangani sezishota. Dala sikhuma ukuthi baqalise ukuvula bavuse inkampani njengengwebu la yenza imali izinye njalo bavaye lezinye isikhala bophuma khona imali zezakhamizi.
Isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Ngqabutho Nxumalo uthi uZulu kasoze akwenelise lokhu ngoba evele ethwele nzima.
Okay, mbone ngani uZulu ukhamekile kakhulu. Yebo, kuyazwisiseka ukukhwela kwamanzi. Helayo ukansila uthwala nzima mayidinga leyo mithi yokuthi alungise amanzi abuye egezekile ebantwini. Kodwa mbone ngathi uZulu laye ukhamekile ngoba imali yangkhona akalayo yokubhadala amanzi akakhansila. Lawa marithi esikhuluma ngawo uZulu kanayo imali yona leyo. Kodwa hayi, bekungathi kuyazwisiseka. Kodwa singalungisa le mali kaZulu ayiholayo, then imbone ngani kuyabe kufeke ukuthi silungise sikhwezeke amanzi.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Zenzo Ndlovu uvumelana loNxumalo.
Ya, indaba leyi yokukhwelwa kwamaretsi njengomhlali wakoBulawayo siyibona isihlukuluza kakhulu ngoba imiholo yabantu ayisahambelani lesilinganiso salokhu okukhwezwe amaretsi. So impilo izaba nzima ebantwini. Nginanzelela abantu abaningi bazakuba yizibonda, bazahlala emgodweni, abantu bazasuka lapha baya emakhaya. Impilo izaba nzima kakhulu ngoba vele imiholo yabantu imncinyane.
UMnumzana Shon Siziba laye ugcizelela ukuthi imithelo ekhulunywayo kayihambelani leholo labantu.
Okay, mina mbonani imithi imele ikhwezwe, kodwa ekukhwezeni awumela bekhweze kakhulu. Ungakhayela 300% yesiningi kakhulu because vele ungakhayela most of abantu abasebenzayo, laba abasebenza khona amapay yabo I'm sure vele abazange bebakhwezele 300%. Rather than maybe bengakhweza between 50 to 100%, I think yabo kungathi kuphela.
Iningi lezakhamuzi likhala ngokuthi isilinganiso esifunwa ngumansipala asemukeleki kuZulu ovele ethwele nzima ngeholo elincane alitholayo. Ngimele Studio 7 yakoBulawayo ngubathabile Masuku.
Ibhanga elikhulu lelizwe leReserve Bank of Zimbabwe selihlehlele emuva kusinqumo salo sokumisa abasebenza kunhlelo ze-cash in cash out. Lisithi sebengaqhubeka ngomsebenzi kodwa bengathengisi imali edlula amadola alikhulu i-$100 emuntwini munye ngamunye. Ugatsha lwe-EcoCash lusebenzisa inkampani yalo ye-Cassava Smarttech bese luphikise inyathelo le-RBZ emthethwandaba njalo lwacela imvumo yokuthi abasebenza kulezi nhlelo beqhubeke nxa ibhanga le-RBZ lingakaphikisi isinqumo salo. Embikwena wethu lenamhla ntambama usibalukhulu we-RBZ uMnumzana John Mangutka Ute IRPZ kanye lamankampani aphatheke kulo ludaba asefake imigoqo ezajezisa abenza inkohlakalo yona ebisibhahile kulolu hlelo. Uthe ibhanga le-Reserve Bank lize ngezelela imali kumnotho welizwe ukwenzela ukuthi uma amabhanga entshintsha ama-RTGS ukuthi abe imali uqobo kungaguquli inani lemali engezelelweyo. Ngaphambilini kwalumbiko usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association yena othi ukumisa ama-cash in cash out bekuvele kulinyathelo elibi.
I-cash in cash out naleyo ibiyinto ekadivele siyiyo kade senza ukuthi umuntu enelise ukuthola okungamasentinyana ukuthi akubambe esandleni kwenze enelise ukwenza ezinye izinto. Ngoba kathesi nxasokunje uzathi uyavukela ebhenki bakutshele ukuthi kaphila cash. Awuselanye i-alternative yokuthi usungathola ngaphi imali. Ngoba thina kithi ngasukukhangela i-cash in cash out ayisiyo mbangele yokuthi kungazi kwaba le mali elizweni. Kodwa ilizwe lona ngokwalo kumele libe le mali eyenela abantu njalo imali yakhona abantu benelise ukuyithola emabhange ngokade vele kade kusenzakala. So thina sikutshoyo kathesi ukuthi into athekelwe kwakubiswe imali elesisindo elizweni. If it means siyajoin irandi.
Bona abantu yiziphi inhlelo abalazo zokuziphilisa njalo lani njengenhlanganiso ebamelayo libancedisa ngani?
Okukhona ukuthi abantu beZimbabwe njengoba lisazi ukuthi vele ama-industry amaningi avaliwe. So okukhona ukusebenza khonokho imisebenzi nale engelamabizi ukuthi umuntu uyavuka ekuseni agadeni alo uzokoko kade ejitile kade esisiphele useyidola kathesi ukuthi ahambe edolobheni la ozabe lokho ethengisa konke akuthengisayo kumbe uthengisa imithi yamahuku kumbe uthengisani. Yindlela abantu abaziphilisa ngayo ngezinye indlela le informal economy abantu baphila ngokuthi bathengise konke abangakubamba bakuthengise. Njengenhlanganiso sithi ukuthi hayi ngabe ukuthi uhulumende uyakunanzela khonokho avula ama-industry okwakuqala. Okwesibili ngabe uyakunanzela futhi kube le mali elizweni ngoba konkana kuba le mali elizweni kungenza ukuthi intengo yehle. Ngasikhuluma ngemali kasikhulume ngemali ephongoba yimali nje sifuna kube le mali lesisini ngezindlela sifuna kube le-confidence kwi-economy. Kungaba le-confidence kwi-economy le currency yakhona engenayo abantu babe le-confidence ngayo. Yiko-ke sasigqugquzela ukuthi ngabe ukuthi akuyenzakala uhulumende ajoyine i-rand monetary society then ukuthi abantu banjani laba kabahola imali engakanti ingcono lesi sindo ebambekayo njengoba abantu baphuma kulela ira yama-US dollar kade ukwazi ukuthi isinkwa sekuma 90 cent la ophile kuhle. So kathesi esikugqugquzela kakhulu ukuthi uhulumende akubone ukuthi abantu banjani bale ndlela abangaziphilisa ngayo ngokuvula amafektari kube sokusithi le mali ngoba kathesi okuhlupha kakhulu yimali ungabambe inkalakati yamagqibhagqibha emali but kayisebenzi because abantu kakula confidence emalini yangikhona ekhona yona le-RTGS ngoba yimali ngamafigazi abe ephephuka emoyeni yiyo esingathi siyethenjiweyo ngoba lenye yokubamba le cash yard currency nto esingathi yard cash kunzima ukuthi uyibambe ngoba la mabhenki kawala mali uyahamba ebhenki bakunike $20 uhambe ebhenki bakunike $60 wena ufuna izinto eziningi ezifuna ama-100 kusiya kubo-1000.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association sixoxela ekoBulawayo. Live Talk lamhlanje kuhlelo lwe-Diaspora Forum sikhangela indlela izizalwane zeZimbabwe ezisemazweni eziphathisa ngayo izihlobo labangane ekhaya. Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni lamhlanje sixoxa lonkosazana Teresa Dangwa ohlala edolobheni elikhulu le-New York khonapha eMelika. Unkosazana Dangwa ulenhlelo asiqhubayo ezokuphathisa ezikolo lamantombazana eZimbabwe phansi kwenhlanganiso yakhe yeDangwa Initiative. Uchasisa okuningi kungxoxo ayenze lo Praxedis Jeremiah we-Studio 7.
Especially le conference yabafazi leyama-pastors lelawa abangakathi abangakayendi. So siqedise kathesi so ngapha ngapha ukuze batshengisa lami i-White House. And then sikhonapha lakho ngile container emele ihambe ekhaya in 6 weeks ngoba iqalise ukuyipackinga. So when I got to go packing ama books akwen azahamba emaphandleni eChief eZimbabwe kuzikolo ezi 45 kulabantwana abangela ama school supplies kulezikolo ezingela ama school supplies so that isifuna kuzama lati ukuthi sikhona ngapha emazweni lati sincedise ekhaya. So ama books nalawo la ma school supplies kuzahambiswa khona lapha emaphandleni ngoba emaphandleni kaningi sidinga base town. You know, ukuncedisa abasetown but abasemaphandleni seke sibakhohlwe. So thina lati sizama ukuthi ngeprogram yethu yedangwa initiative singabakhohlwe. Then sisuka khonapho kulesinye isikole esikhonapha eDMV samaKristu abafaka la kwizinto lawonye besithi labo sifuna lati ukuthi sincedise ngeprogram le eliyenzayo ukuncedisa abantwana le lama OVC abathiwa ngama orphans and vulnerable children. So sifaka izinto zonke lezi silungisela ukuthi umnyaka uqalisa oka 2020 kulabantwana abayi 1000 abangela ukudla okwanileyo ukuthi babuya esikolo bengadlanga. So bona laba abantwana abayi 1000 siyababhalisa khona pha ngikhona pha namhla bakhona i team eseZimbabwe iyahamba hamba emaphandleni ibhalisa bona laba abantwana.
Izikolo ezingapi emaphandleni?
ZiseChief na eChikomba district.
Liqalise lolu hlelo okwesikhathi esinganani
ukuncedisa abantwana sabaqalisa really ngo-2004 especially abantwana ama-AIDS orphans kodwa uyakhula and then sa-register thina ukuthi sibe ibandle eliregistiweyo uhulumende yeZimbabwe nehulumende ye-America ngo-2008.
Ngizwe ukhuluma njalo ngokuthi lidinga izembatho zamantombazana nxa lapho belandela.
Yeah, abantwana abaningi especially amankazana bayakwanisa ukulova esikolo not ukuthi ngoba bafuna ukulova but bayabe bengelalutho lokuthi bazincede nxa belandela. Amankazana bayagcina sebephambaniseka ezifundweni zawo. Basifake ama-sanitary wear konke lamabhrugu amankazana ukwenzela ukuthi laba amankazana you know even nxa ula i-sanitary wear but ungela bhrugu iyawaphela. Yes, so sifuna ukuthi sibanike konkeni kukwanile. Kube sokusiba leyinye i-program ekhona lapha e-Alban. Baqalisa ukulungisa izambatho zona lezo ezikwanisa ukuthi uziwatch, uzichaye, ubusuzisebenzisa futhi ngenyanga ezayo. Yes, so basinike zona lezo, basinike I think kuzikhona ziyi 400. So sizanika omunye umunye lenkazana, sinike sitime ukuthi singanika amankazana omunye lemi singamnika 2 or 3. At least we have a hamba engaqoka enqa kunga sibe kube lesikhwama sangkhona ukuthi nqa esijinja uyaphonga uthathe esijinja esifake lesikhwameni ngafike ngkhaya eziwatshele ebesechaya.
Likhangelela ukuthi lolu hlelo lungalusa yini eZimbabwe ukuthi ze liye bafundisa ukuthi balungise izembatho lezi.
Ye, ngikhona pha ngiyabonga ukuthi ukhulume ngakhona kho ngoba ngikhona pha ngidinga indawo eChivu khona laphana ngoba yikho saqalisa khona. Amakhiwona lawo abalungisa into le sibanike ipattern ukuthi siqalise ukuthungela sithunga sisekhaya ngoba akufuna amalembu amakhulu aningi angikhona ayatholakala ekhaya. Ama machines sengayawanikwa. Ngilama machines abatha angu-10 engawadonethelwa. So ama machine ona lawo iwaze qasi ukuthi abantu abafazi baqalise ukuthunga. Abantu amakhiwa abasinikayo kabafuna ukuthi sithengise izinto zabo ukuthengisela amankazana. Kumele ziphiwe amankazana zibe ngathenganga. So abafazi nxa bethunga bayathengisa but nxa bethunga kumele besithi bengathunga okokuthengisa beothunga lakho okokunika amankazana abantwana besesikolo ukwenzela ukuthi abantwana besesikolo singabahluphi ngokudinga imali ukuthi labo bathenge. Kumankazana kuyi-free. Kubafazi siyathengisa. Sifuna ukuthi sinike ithuba leli kobomama bafelwayo ukwenzela ukuthi labo babe le-income.
Unkosazana Teresa Tangwa ngumqondisi wenhlanganiso yeTangwa Initiative. Abakhankasela umbuso okhululekileyo bathi kababoni izitsheziso ezetheswa amalunga ezanu-PF lamankampani alobudlelwano laleli bandla zisuswa ngoba uhulumende eqhubeka ngokwephula amalungelo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usole izijeziso lezi izolo emazwini awethu ledale lephalamende esithi kumele zesulwe ngoba ziphazamisa uZulu weZimbabwe jikelele. Wethule inkuthazo efanayo emhlanganweni we-United Nations General Assembly eNew York ngeviki edluleyo. Inhlanganiso yesadaki le-African Union lazo sezahlela umhlaka 25 wayo nale inyanga ukuthi kube lilanga lapho ezikhankasela khona ukwesulwa kwezijeziso. Kodwa ilunga le-MDC umnumzana Edwin Ndlovu uthi ngaphandle kokuhlonipha amalungelo lombuso okhululekileyo umkhankaso lo ikudlala njengesikhathi.
Indaba yezijeziso ezethethwa ilizwe leZimbabwe ikakhulu bona lawa amalunga ezanu-PF ayisizo zijeziso esithi thina ungakhuluma uhlabele umemeze ukuthi ziphume zivuka ziphumile. Kuyizijeziso ezifuna umuntu atshintshe ukwenza, akatshintsha ukwenza lazo ziyakhithika nje ziphele. Kufana lengulube ungaze uyithathe uyigezise uyifake i-lipstick isuka lapha yangena edakeni. Kodwa ma ingulube isitshintshe ukwenza ingasabuyela edakeni ingasathini ungayigezisa ke iyahlambuluka ke ihlale ke ihlanzekile. Yikho ke iZANU-PF lomnankagwa kumele batshintshe indlela abenza ngayo balungise ilungelo loluntu lelokhana luhlupha iZimbabwe abantu lokhu bekuphunzwa, abantu lokhu bezitshaywa, abantu lokhu benyamalala, abantu lokhu bedutshulwa ngamaposta ukhetho lokho lulokuqilibezela. Nxa khona lokhu kukhona izijeziso zenotho kunzima ukuthi ziphume. Bona abayenze bangakhulumi izijeziso zidinga ukuthi bayenze okuhle batshintshe izenzo zabo baguqule izenzo ikanti kukhanya sebewese okudlula umgaba izenzo zabo lokho zisiba zimbi zisiya phambili.
I-African Union lesadaki lazo sezahlela ilanga lokukhankasela ukwesulwa kwalezi zijeziso. Ubona labo abethesa amalunga eZANU-PF lezi zijeziso mhlawumbe beyekethisa yini bezesula?
Inhlanganiso lezi zesabheki le-AU zifana labo baba laba baphuma nxa bethwaleni mina sitwala batshelana amanga ukuthi asifike sitshaya amakhosikazi ngekhaya. Omunye oyisiphukuphuku uzafika abhule unkosikazi, omunye etshaya isikhumba kumbe etshaya amagabha.
Umnumzana Edwin Ndlovu lilunga le-MDC, sixoxe njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Dingo Muziphuthi.
Kuyadamisa kakhulu ukuthi abantu bakukhombela umunwe bathi ngoba wenze lokho. Uthi yiloba unokwaba kukhombela umunwe ngakho usutshengisele ukuthi yinto ebalulekileyo bebe belokhu besithi upambanisile bekubobhela inhliziyo. Uthi loba ke ungazama ukuthi ukulungise ke lokhu ukwenzela ukuthi udale ubungano aluba lobu bungano budingeka uzwe benganyikinyeki njengalokho okwenzakala ngalamazwe ayethetha iZimbabwe izijeziso zomnotho. Iqiniso esingalitsho babankomo yikuthi izijeziso zomnotho lezi zibuhlungu ebantwini beZimbabwe njalo zihlukuluza abantu kazana azihlukuluzi bonabo bantu okuthiwa bangabakhokheli njalo bayathola ngendlela okuyabe kukhangelelwe ngayo. Simbonile lapha umongameli welizwe engena esihlalweni esezama ukunabulula isandla sokuxhawula okudinga ubungane lamanye amazwe omhlaba. Indaba iZimbabwe eyizondelwayo ayisikho ukuthi ngayiguqukanga ekwenzeni izinto kodwa kukhona okungabe kudingwa ngalamazwe afaka iZimbabwe phezu kwejeziso zomnotho esingakubiza sithi ikuguquka kombuso kumbe ngesithiwa bathi i-regime change. So kusobala ukuthi abangakufuniyo umbuso weZANU-PF.
Siyazi mnumzana Phuthi ukubana kulamankampani aseMelika aqatshwa nguhulumende weZimbabwe ukuze akhankasele ukwesulwa kwalezi zijeziso. Kodwa njengoba abafaka lezi zijeziso bekhanya benganyikinyeki, ngeke sithi kudlalisa imali yini okwenzakalayo lapha?
Babankomo kungcono ukuzama kulokububululele phansi. Yikho ke asingeke sithi kudlalisa imali.
Umnumzana Dingo Muziphuthi lilunga leZANU-PF njalo ungumeli webulilima West edalele ePhalamende. Kwezemidlalo ye-Premier Soccer League edlalwe lamhlanje iDynamo sebengutshikilo panqale Yata Stars 1-1. Ezikamakepula iHighlanders inqobe iChicken Inn nge-2-0. Ukuziphetha ke ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Odokotela abasanda gqiba izifundo asebelenyanga bephakathi kokukhalala umsebenzi batshengisele lamhlanje esibhedlela seParirenyatwa besithi kabasoze babuyele emsebenzini nxa izikhalazo zabo zingalungisiswanga. Kwanele mthwakazi omuhle olivalelisayo ngontungamili Nkomo Matukanduna vafuphatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.